Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge utanologa wande obesifake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-20 Mfumfu 2022. Igama nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza lematoko okwenziwe ngumongameli Mnangagwa eBulawayo kutshengisa ukuthi kanani lokulungisisa udaba lwe-Bhukuraoni.
Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lo dli kube le-unrest ukusebenza ngakufaka umthetho wokuthi ama-elections kamiswe.
Amapholisa athi uzaphiwa amadola emelika azinkulungwane ezinhlanu US$5,000 ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalithumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi.
Nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye enxebeni indleba amapholisa, ngoba kusasa kona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo isipha imbono yawo mayelelana nesehlakalo somlilo owathisa wabulala abantu abalithumi esiqintini sesigodini.
Abantu ezabelweni bengithe ezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasananzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhanyele ezemvelo ngoba imvelo yethu yimpilo yethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza lematobo okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eBulawayo kutshengisa ukuthi kanani lokulungisisa udaba lwe-Gugurawundi. UMnangagwa ubekobulawayo ngomvulo lapho wakhulume khona ngohlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngokubulawa kwabantu ngombhuqazwe we-Gugurawundi. Ngelanga linye bekulodlakela olwesabekayo insiza lasematobo lapho okuzakuba khona lokhetho ngempela sonto. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Kuyamangalisa mahlabezulu ukuthi uPresident Mnangagwa namhlanje ede kobulawayo inziki emandebeleni ezekhuluma lezinduna ukuthi umbhuqazwe iGugurawundi ifanele ukuthi abantu bakhulume kwenzela ukuthi ivalwe abantu bakhumisana umlotha. Angikwazi ukuthi njengoPresident kakwazi na ukuthi kwenzakaleni ematopo langapha eFelabusi lapho abantu bezanu babuyele izimota ezibhaliweyo zikhanya betshaya abantu bedubula emoyeni bethusela abantu betshaya ama-MPs betshaya omama labantu bebhasini bezihambela nje bafike bakhutshwa batshaywa kwahle kwakhumbuza iGugurawundi. Yikho ke sibuhlungu mahlabezulu ukuthi into le angikwazi ukuthi vele basebebamisele bafunani. Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lo dli kube le-unrest ukusebenza ngakufaka umthetho wokuthi ama-elections kamiswe. Yikho thina sithi cha siyaphambili konoku abakweze khona sebeqale unyonyovo. Sifuna njalo ukutshela umhlaba le-ZANU-PF le-ZEC ukuthi ematopo le-Felabusi ngapha ayensiza ngoba kule violence lokho kwephula umthetho electoral Act. Iparty yenza uDlame iya disqualifywa. Sithi nje izeki kayigijime yenza investigation ihle ivalele ngaphandle labo abenze uDlame. In English, we are appealing for the perpetrators of violence to be disqualified forthwith. Ngoba sesi kathele. Sithi enough is enough. Kambe ungasiko kufayikuphi. Ngapha upresident welizwe ubaba uMnangagwa ugcoba abadala amafutha embuzi esithi hachi akukhulunyiswane. Kodwa lokukhuluma kwakhe ukhanya ngani laye futhi uthretena abantu. Siphinde sibuze ukuthi kanti iNational Reconciliation Commission ehedwa nguJustice Nare ikhona na. Kachasasanga ubaba president ukuthi izinduna le commission le bazasebenza njani. Kungenani bakithi, thina sifuna ukuthula, sifuna ama elections free, fair and credible. Ngalokho sithi iparty efeza uDlame kayihlivalele phandle ngoba sebephula umthetho. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Amapholisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlanu, US$5,000, ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalithumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi mhlaka 4 kulinyanga emgwaqweni osuka eHowmine usiya koBulawayo. Igolide leli libikwa lalibiza imali engena phose kungxenye yesigidi samadola eMelika, US$45,000. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abasolwa abadingwayo babalisa uciba Nkosilathi, waziwa njalo ngegama lokuthi Tonderai Vumbunu, Abraham Vumbunu, Elijah Temai Vumbunu, Israel Zulu, David Sanyadwe, Jimmy Konyane, Vincent Ishmael, Chabikwa, Abisina Shuma, obizwa njalo ngokuthi nguDulini, kanye lo Kelvin lo Mike, bona abangaqanjwanga ngezibongo zabo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqakathekileyo njalo kumele sibekwazi singumphakathi ukuthi izigebenga zihlala phakathi kwethu. Ngakho-ke kungumlando wethu sonke njengezakhamizi ukuthi nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye encwebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu. Ngakho-ke okudingisiswa kwamapholisa kuqakathekile, njalo umvuzo lo osuthe wabakhona usungaba yintshukuntshu kwabanye abantu ubenze basukumele phezulu, ngoba siyakwazi ukuthi ukhona ohleziyo kwenye indawo okwaziyo ukuthi uzibani lozibani bathatha igolide elingaphoze lifike i-$450,000 nxa sisebenzisa intengo esetshenziswayo. So 11.9 kg asiyogolide elincane, ligolide-ke eliphoze lisondele ku-$500,000 ivalu yawo. So nxa kuyukuthi ba-offi $5,000 imali enkulu emphakathini, ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu basukumele phezulu bayebika ukuthi bangabe belolwazi yini ngalolo daba lokutshontshwa kwegolide, batshele amapholisa ukuze isizwe sincedakale, ukuze umphakathi uncedakale, ngoba ukubanjwa kwesele elilodwa kungabangela ukuthi kugcine kubanjwa amasela amaningi ayiwo asihluphayo vele emphakathini.
Uhlelo lokuthi abalezikhali ezingaphandle komthetho kumele bazihambise emapholiseni njalo kabasoze babotshwe, singabona luphathisa ekwehliseni ubugebengu na?
Uhlelo lokuzinikela ukuthi abantu bahambise izikhali zabo ezabe zingekho emthethweni emapholiseni luhlelo olunceda ukuthi lo ngabe elo mbhobho wakhe mbi isikhali sakhe esingasela amaphepha aqondileyo la thola ithuba lokuthi ahambise kungaze kufike umgoqo wokuthi laba sebethole lezo zikhali sebengaba izigilamkhuba. Kolokana kuyanceda ukuthi kwehlise inani labantu abangaba lezi khali ezingekho emthethweni. Kube sokusithi ke izigebenga vele esikhathini esiningi zingeke ziyetshiya izikhali zazo ngoba yizo ezisebenza ngazo. Kodwa ke mbonani kuya kuyinto enhle ngoba kuyahlungulula lophana besingathi kuyasesetha. Kube sokusithi laba abayabe sebeselela lezo zikhali ke lanxa amapholisa mbaba umthetho sebesitsho ukuthi lina salinika isikhathi esithile lokuthi likhambise lezo zikhali. Kusho ukuthi neseliseleli lazo yini izigilamkhuba, yini izigelele ezihlukumeza abantu. Kuba sokulula ke nxa umuntu sefice njalo ukuthi sakunika isikhathi sokuthi ubuye uzofakaza uzozinikela wena uzophendukisa lezo sikhali. Kodwa kuzafica ukuthi laba abasele lazo vele yizo izigilamkhuba, yizo izigebenga eziphezulu ezisezingeni eliphezulu njalo bangeke bazihambise lezo zikhali ngoba basebenza ngazo. Sokusemandleni ke amapholisa logaja olukhangela ngokulondoloza ukuthula elizweni lazo zonke nje izinhlangothi ezikhangela ngokuthula elizweni ukuthi nxa ke sokufike lezo sikhathi sokuthi sokukhangela ukuthi abantu abasela lezo zikhali yibaphi laba abatholakala belezikhali lezi ezingabhaliswanga ngokusemthethweni yizo ke singathi izigilamkhuba lezi ngoba uyabe esalelene umuntu ekwazi ukuthi isikhali sakhe kahle lamaphepha aqondileyo uyabe efukamelene ukumesabisa ukuthi ayesithiya lezo isikhali. Ngakho ke sesikhuthaza bezomthetho ukuthi basukumele phezulu nxa umuntu usetholakala lesikhali esingekho emthethweni esingenamaphepha aqondileyo yiba abantu abahlukuluza umphakathi babantu abenza ubugebenga elizweni leZimbabwe. Ngakho ke siyabakhuthaza ukuthi abomthetho basukumele phezulu babambe lezo zigilamkhuba ukuze ilizwe liphephe.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso eMatabeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo lapho ephekhona imbono yayo mayelana labantu abalichumi abalahlekelwe izimpilo zabo ngemva kokuqhamuka komlilo weganga esiqintini sesigodini mhlazi kutheni mfufu. Abantu laba abathayo babezama ukuncedisa ukucitha lomlilo eplazini elithiwa yiRed Rose Farm kodwa lomlilo wagcina umemetheka wabakhulela wabathisa. Ugwalo lolu olulenhloko ethi 10-10-10 Wildfire Disaster More Needs to be Done for Environmental Activists lupha uhulumende imbono ethile mayelana lemlilo eqaliswa yizigangi mahlayana ukugoqela ukugwetshwa okuqinileyo kanye lenhlawulo ezilesisindo kulabo abatholakala belecala lokulumatha umlilo lokunceda imuli ezilahlekelweyo kuzehlakalo ezinje. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi we-Matabeleland Institute for Human Rights ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights silokudana njalo futhi siyahlanganela lalezi muli zabafowethu abangu 10 abasishiye mhla ka 10 October bevolunteer ukucitsha umlilo weganga obusumemetheka ukuchisa umganga lezemvelo endaweni yesigodini. Siyananzelela ukuthi laba bebengabantu akade belezi muli, abanye bebekhangela abafowabo, beyibo futhi abagcine nabazali babo. Lezi zimuli kathesi ziphakathi kosizi elokulahlekelwa njalo futhi nekusasa labo abakwazi ukuthi liza kuma njani. Sithi xolo sihlobo sami,
khona yini esingakufunda kumonakalo onje okungasisiza ukuba sivimbele ezinye izehlakalo ezinje nxa sikhangelele phambili?
Yananzelela ukuthi lesi sigameko siyasikhumbuza ukuthi kunezinto eziqakathekileyo okusamele sike sizikhanyele njengelizwe sizilungise nxa kusizakhangelelwe indaba zezemvelo. Okokuqala, siyananzelela ukuthi njengelizwe kule mithetho ekhona ekhangelelwe ukuphanjaniswa kwezemvelo esingathi ama-environmental crimes okugoqela khona ukutshiswa komganga lokungcolisa ezemvelo, imithetho le iyadinga ukuqiniswa njalo futhi kube khona ama-fine made izigwebo ezinzima ukuze umuntu owenza lokho ajeziswe kabanzi. Ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi ukuphambanisa ezemvelo okunjengokutshisa kweganga akuqedi umganga lezemvelo kuphela, kodwa kuyaphambanisa lempilakahle, lenhlalakahle kanye lempilo kaZulu. Okunye njalo esizama ukuthi sikugcuzelele ngalesi sikhathi ukuthi kuqakathekile ukuthi njengelizwe leZimbabwe sibe le-Environment Court, inkantolo ekhangela wona lawo macala awezemvelo ukuze labo abawaphambanisayo bajeziswe sibili ngokufaneleyo. Njalo futhi lesi sigameko sisikhombela ekuthini sike siyikhumbule ukucabanga nalaba bantu abasezabelweni abakhangela njalo futhi abazinikela ukugcina lokulondoloza esemvelo esithi ngama-community environmental defenders.
Indima yama-community environmental defenders yona iyiphi?
Ama-community environmental defenders laba ngabantu abagcina njalo bevikele ezemvelo kungela mbadalo ngothando abalwabo for ilizwe lemvelo lomganga wakibo. Hulumende kabe lendlela yokuthi babe likhona ukuncediswa laba bantu kakhulu nxa sebethe bawela engozini kube khona ukuthi kuyakhanyelwa khonokho.
Kuthazo na kubantu abezigabeni ezithiyeneyo mayelana le monakalo enjengawonalo osanda ukwenzakala.
Abantu ezabelweni bengithe ezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasananzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhangele ezemvelo ngoba imvelo yethu yimpilo yethu. Sithi lawa madoda angu-10 asitshileyo angamaqhawe ezemvelo awalale ngokuthula njalo futhi siyohlala sibakhumbula.
Lo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi we-Matabeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi we-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umbuthano wamatitshala asekela mongameli Emmerson Mnangagwa enhlanganisweni ethiwa Teachers for ED abemaningi kakhulu okwethuse abasola umbuso okhona. Leli phephandaba lithi ukujabula lokugida kwamatitshala la kutshengise sobala ukuthi akulambalisi obanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni lo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho le-Beitbridge usufake imithetho ezakwenza ukugola amacimbi kuphathise lesi sigaba. Leli phephandaba lithi kucatshangelwa ukuba amacimbi agolwa ngomnyaka munye adlula isilinganiso samathani angamakhulu amahlanu 500 tons ebiza imali engamadola eMelika afika phose isigidi i-$1 million ngomnyaka munye. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 kubahlakazi nabalaleli baka-Studio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obewubuzwa yintatheli ukuthi kungani labo abaklala umobu lesini bangakabuthi namanje, kungani amalunga ezanu-PF ahambe ahlasela esililweni samobu lesini bangabothwanga kodwa sekubothwe amalunga e-CCC besethesha icala lokubangela udlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze uGawule, ngicela ukuthi aphendule leyo mibuzo ayibuziweyo ebe siyaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga ezanu-PF ehambe ayafika esililweni samoblessing olilunga le-CCC bebevele besiyafunani khonale phezu kokuba kuyibo abethesa icala lokubulala umoblessing? ngicela ungiphendule leyo umbuzo oyibuzwe wena lo engikubuza wona. Ngise ngiyagcwalisa ukuthi gawule, angikwazi ukuthi ukhule okunganani, bashaye ngasoze ngibize babo gawule, ngibiza ngojaho gawule. Ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso, uphendule umbuzo ungabulokhu bambu yeke ukukhuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ngokuthi izithandani yiba kulalana ezithandani. Akusebenzi lokho nakuchaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabuthwa. Nebaqinisile uma bethi ubule ngabantu bezaniphiya. Ngisho izi bebethandana. Kodwa lo mbuleleyo umthumbile wambulala ulilanga ulilunga lezaniphiya. Lashaya ukuthi ubulele ubulewa ngabasekeli bezaniphiya. So yekela nje kube lokho ukukhuluma into engazwakaliyo. Kunini abantu lokho bekhala ngawe? Izinto ozikhulumayo emsakazweni kodwa awuyeki, awufundi ngani kuba indoda eqotho ekhuluma into ezwakalayo phakathi kumphakathi? Siyabona okukhulumayo nozinja ziyamkhonkhona.
Salibonani Studio 7 njalonke Mathabezulu. Ngithi nami ngemphawule lapha ngendaba yombhuqazo ngendaba yeGugrawoni. Ngithi izinduna kaziyekele le nto leyo ukuthi zisetshenziswe ngomnankakho, ngoba kusasa kuzazihlupha, kusasa bengacabanga ukuthi ZANU-PF omnankakho uzahlala esembusweni. Izinduna namasobhuku abanye bakhona vele ngabantwana abancane abangazange bakubona lokhu esakubonayo nokwabonwa ngabantu abadala. So ukuthi besetshenziswe ukuthi benze lento lento engekho emthethweni, ngoba lento le akusinto yezinduna, akusinto yamasobhuku, yinto yepolitics. Njalo kumele lento le ilungiswe i-ICC, yibo kumele bathonisise labo mnankakho labo, hhayi abantu nje ukuthi amasobhuku nani bethethe izimali nama-default imoto lezi besezenzele. Kuzabahlupha kusasa, kuzabahlupha kusasa kakhulu. Ukhuluma nje ngilapha nami eJohannesburg, eJohannesburg.
Sibingelele kumuli yaseZimbabwe kanye labo sakazi be-Studio 7 abethu besiphathele lolu hlelo olumnandi kangaka. Nanku okunye bendingi uphawu, sibonge kizo zonke izikhulumo ezikhulumayo la, kodwa besicela ukuthi wonke umuntu waseZimbabwe eke zame ukuhlolisisa ngokhetho ukuthi kumele siqhubeni njani. Ngisitsho kubaphathi, ngisitsho kuwo nje bonke abantu labo abalombono ofanayo njengowami. Kunjani ukuthi abaphathi beke behlangane bekhulumisane? Njengoba uma sikhangela lapha sibona ukuthi nana iqembu elingawina eZimbabwe izalo loba i-CCC. So benginesicelo mina ngedwa ukuthi kunjani amaqembu la amancane eke ebambeke ekhulume ebambisane ukuthi president sivotele i-CCC, ukuthi ngapha phansi kuma-councillors nama-members of parliament sivotele awethu amaqembu, umuntu labe elali la iqembu ukuthi liphi. Beke behlale nje bekulungise lokhu, ngoba singabe lokhu ekudlethwana yi uthatha ivoti lakuyekhele eqembini lakuyasoze liye ndawo kupresident uyewulisa izalo. Anti uyabona ukuthi kusimisele muva konke lokhu yalo. Ake lihlale phansi baphathi bamaqembu like lilungise lolu daba please. Siyakwazi ukuthi kumele silivotele kuma-councillors la kuma-sezikhundleni zasephalamende, kodwa sicela ukuthi lilungiseleni lifundise abantu ukuthi kumele bevotele i-president i-CCC. Siyacela bakithi kulungise lokho.
Ndivuka njani Studio 7.
Ngiyalibingelela ngekuseni enhle.
Ye, udaba saluzwa lwendaba yesikhukho i-primary school.
Ye,
asazi indaba le ngabona ikuyakhulunywa emuva le ngengayizwa emoyeni. Kusasaphethe uNdlovu emahofisini enkaya lamhla i-understand ukubana akusenguyena Ndlovu. So lolu daba kumele silulandelele sizwe abatsha ngicela liphakame lonke lafunda kusikhobokhobo e-primary. Indawo iyabhidlika, akuna toilet, akuna bathroom. Isikolo nje kodwa isikolo sasisedunge emuva. So nxa kuyikuthi akunanto ethatha indawo, yekeleni abadala labo abachaya izandla le ntweni ezingayisizo. Unezelimende khona khana zabona about 30 bags baphica abadala kwahlalwa phansi bachaya izandla abadala betshela intabisi. Konke lokho siyakuzwa, siza kulandelela konke lokho thina abatsha. Ake sikhakameni isikhathi esikhandile mathebeleleni sawuti. Yiyo indawo engiyaziyo yokubana ayivumeli izinto ezingaqedakaliyo. Ngakho ukuthi kumele kithi kosikhobokhobo kutshintshe abadala, kusale lo mphatho khona ongene othetheyo ngibanzi, hhayi uzasala abaqala bakithi bekinki ngoba bacela ukubana bafundaba akonke lokho siyakuzwa siyabonga.
Bonani basakazi bami bakastudio 7 lonke nabalaleli bonke bakastudio 7, mina ngithanda ukukhuluma ngendaba kaEmsoni Mnangagwa ongumongameli welizwe leZimbabwe. Uma yena ekhuluma esithi ukhuluma lezinduna ngendaba yeGoborahound engachaza ukuthi ngubani umsungulo weGoborahound, uma sisizwa amahemhem njengoba thina sasibancane ngaleyo mnyaka kuthiwa nguye wasayina icheki yamonoth korean ayezothina ngeGoborahound. Pho namhlanje wayengatsheli izinduna ethi izinduna njengoba ndibizile ngilani kobula yimi engambulala abantu beGoborahound. Ngofortune Charondira uityo ichifu sasesishonini ufunani endabeni zamandlulelini uza khuluma ngani wayibonayo yaziyo njengoba naye wayengomunye wababulali beGoborahound. Yabona
sanibonani, sanibonani kwistudio 7. Yebo sinizwile ufundisi lo lupana okukhuluma osekhuluma ngezepolitiki esejoyine ezepolitiki esitshela ngedamu eli-1 akula sibhedlela kulani abantu bakithi bayahlupheka eSouth Africa abanye bayabulawa yena esitshela ngedamu leli-1 lisizani wayengatsheli abantu bezanu-PF baphakamisa inyawo kuvula imisebenzi kuvuleke kahle golide elitshontshwa eZimbabwe linengo ukuthi liyakha izibhedlela imisebenzi iyavulwa kodwa bayasitshela ngedamu hhayi bafundisi iphumane entweni zepolitiki.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule uhlelo lokwehlisa intengo yamafutha ezimota ngokuvula ngokusemthethweni ukwethulwa kwamafutha ezimota ezifaleni ezibekelwe lapho sokomile ama-strategic oil reserves. UBiden usole ukuhlaselwa kwele Ukraine umongameli Vladimir Putin wakwele Russia athi yikho osekubangele ukukhwezwa kwentengo yamafutha la. UBiden uthe kwethulwe amafatshi ayizigidi ezilichumi lanhlanu 15 million barrels. UBiden uthe njalo intengo yamafutha iyehle nsuku zonke ngeviki edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Isimo somnotho msakazi isibe kakhulu singananzelela ke i-inflation ikhwelile intengo yento eziningi ikhwelile kanti ke nxa singakhuluma ngentengo yento eziningi ngoba izinto eziningi lezi ezithengiswa endawana zonke ezidlula ezandleni zalaba abazilayishayo ke phecelezi ngesilungu i-transportation sector ke eyiyo yona ephila ngokunatha amafutha. Ngakho ke amafutha ezinqola lawa aqakathele kakhulu ukuthi ke sikhangele intengo yawo njengoba utsho futhi ukhuluma ngawo futhi ukuthi umongameli uthi usezamile ukuthi ehlise intengo yamafutha. Hayi, umongameli Joe Biden uyaphosisa kulokho, akunjalo. Amafutha aqongile mpela, aqonga kusukela ngesikhathi izinto zisame kahle kuzofika khathesi aqonge ye-100%. Ngoba amafutha besiwathenga ngamadola amathathu, khathesi amafutha sesiwathenga ngamadola ayisitshiyagalolunye. Ngakho ke lokho akukhuluma hayi kakusikho sibili, amafutha aqongile kakhulu sokudalele ukuthi le ntengo yezinto zonke nje ikhwele phezulu. Ngakho ke mina ngithi hayi, isimo somnotho kasimanga kahle sibi singamlaleli nje njengomongameli esiyenga.
Kodwa nxa sikhangele yona impilo yabantu beMelika ngemva kobhubhane lwe-COVID-19, kulo mehluko yini njengoba nje sike sabona indawo ezinye sezivalwa lokunye okunjalo?
Impilo nje yona itshintshile kakhulu, abantu abaningi bahlele bengenamsebenzi, kanti ke amabhizinisi amaningi avalile okokuthi kwehlule lokuthi akavule manje. Lokho kutshintsha impilo zabantu kwenze impilo zabantu zasala zisesimeni esibi kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagcibi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadopo lapho okuthawe khona abasekeli bebandla le-CCC. Luthiwa ngabasekeli be-CCC lutshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa kalani lokuzama ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi. Siluchiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.